umkhuhlane wobhubhane lwe-COVID-19 sike sadlula kiwo usihlasele ngathi kusukela mhla ka-16 December 2020 emulini wahlasela unkosikazi, wahlasela untombazana wami wesibili wokugcina, wahlasela kanye lami. Sathestwa satholakala ukuthi sile gciwane le-COVID-19 kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki ngekhaya, kodwa satholakala silakho. Saphaphatheka sazama-ke lathi ukuthi senze indlela zonke ezenziwa ngabanye ezitshona zi-announce kuma-radio nakuma-TV ezizitshela lezingcwethi ezezempilakahle ukuthi senze njani nxa sesifike kulelo banga.
Ubona ngani umkhuhlane lo, baba Masiyela, uthola njani?
Khona kunzima ukuthi wazi ukuthi kahle kahle umkhuhlane ngudobhela phana, kodwa ngokwami ukucabanga kule ndawo ezithile engafika kizo ezazibuthene abantu ngomsebenzi nginokunakanela ukuthi engxenye kwamanye ama-meetings anjengalawo ngingabe ngawudobha umkhuhlane, kodwa kwangiqala nje njengophepha nganakana ukuthi hhayi le flu ngiyake ngibe le flu njengomuntu wonke. Kwahlala isikhathi ngizwa sengingena luqhuqho olukhulu emva kwensuku ezithile esenzame ukuthi nginathe amaphilisi eflu engijali kwanatha, yabona umkhuhlane kawehli. Kwaya ngizwa sengiphela amandla, umsebenzi enjalo ukuthi ngiwenze olulu. Kusukuma nje nxa ngihlezi phansi ngisukuma esitulweni siyafika eminyango, ngizwa sengigingqile. Hlalahlala ngizwa ingani sengibenyongo enzima, ukudla kungasazwakali nxa ngikudla. Kwathi kusayatshayela ngalesi-5 ngathi kunkosikazi hhayi lokhu angiboni ukuthi kungaba yiflu esiyitshayeleyo, kungathini siyo udokotela ngiyethesta. Bona bobabili babengazange bavike anything enjengale engangiyizwa mina. Kwakungani nje yimi le flu, kodwa ithe isingani yabhebhetheka iflu yakhona ngathi no asiyo udokotela.
Lahlala njani endlini selibanjwe umkhuhlane we-COVID-19?
Sitheza sikubanjwe umkhuhlane sasibane ngendlini sesibanjwe umkhuhlane sobathathu sacela abantwana bonke ukuthi bayethesta kwabanjwa oyedwa abanye ngenhlanhla abazange wawo baba umkhuhlane. So sahle sihlukaniselana indlu abanye bahlala nganeno abanye bahlala nganeno sangahlanganisi impilo yethu, sangahlanganisi impahla zethu, sangahlanganisi izinto esizisebenzisayo ukudla, ukupheka, ukunatha and so forth. Salandela njengoba ngisitsho imilayezo naleyo yoku-quarantine. Saphila in isolation for insuku ezilitshumi lane 14 days. Babesiphekela, besithandazela, besidingela imithi sehlukene, kodwa sifinyelelana ngamafoni.
Lalisekelana njani ligula?
Sancedwa imithi sayithola emadokoteleni, imithi yesilungu. Sancedwa la imithi yesintu esasiyiphathelwa ngabantu. Okukhulu esakunanzelelayo yikuthi bawusugula into ethusayo njengaleyo, uthando lwabantu luyanda. Babuya abantu babesinina besesaba ukusondela bengabengangeni legedini, kodwa besiza omunye akutshele ekuthumela ngemqhafazi ukuthi ngize lama-orange, ngize lomhlonyane, ngize lama-fruits athile, ngize lento eziningi-ningi ezehlukeneyo esasizidinga. Bafike bazotshiya egedini kumbe bafonela abantwana laba abanye abangaguliwa kabazothatha. Sasilosekelo olukhulu olusuka emabandleni esisonta kiwo, sasilosekelo olukhulu kakhulu olusuka emulini, imuli yethu, imuli ebanzi yangithi, imuli kankosikazi. Usekelo olukhulu njalo siluthola kubomakhelwana ababezwayo babekwazi ukuthi laphana sokulohlupho. Saba losekelo njalo thina ngokwethu emulini ngoba uthathu wethu sasesigula. So sithi nxa ulele, nxa uvuka ufice omunye wakho ulele kumbe bapheme kodwa kanathanga amaphilisi kumbe kunjani, sasikhuthazana kakhulu sithandaza kakhulu So yeah, ngingathi kwaqhakatheka kakhulu ukuthi sithole usekelo emulini lomphakathi wonke nje.